lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla lezano lo mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengisele ukuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso yikho okukhona futhi akusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenzwe ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona yabo khona ukhona udokozalo liyana ngithi ehambe ebantwini ngithi ehambe siyavakasha kwamanye amazinga ehlezi phambi kokhona mana ecabinet abanye bakhaya kusithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi
bale ndaba lakho yini khonokho mhlawu
bengazitshaye ngani abala ndaba lakho kodwa into okumele siyinanzele gibs ukuthi iminyaka emhlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi le nto ithiwa i-engagement into yokudlelana lamanye amazwe ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu ungathi uyakhangela sibili zonke inhlekede zikhona uhlekede beyihambisa phambili lokudlelana lamanye amazwe manje kathe sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale abantu labana beqala bekuzeke hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini nantambana
ye nxa sisikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelevele njongo yokuthi uvuleke phela amathuba ukuthi wakhulume lamazwe akusezokwenzakala ngombono wakho
kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani kungani inkulumo ngikhona esenjani ayisozike ngenkulunjani eqondileyo babethi behlala phansi nje khonaphana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganeni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho liya uyabona ke duke ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe zisuka khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani indaba kuzabe nwaya ukuthi beze begcine besithini kukhulunywe labeqembu le-CCC ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcekeni yikuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho lakancane
ye khonokho-ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezempilo
soke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabi ukuthi ucine ekhuluma njani lolo thwangerayi ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohambe ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona okuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babadunga ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetho lozo i-CCC izabimela ngalo sithi hayi liwinanga lenza into zobugulula khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madodela oma asihlaleni phansi sikhulume alike lithiye iindaba zenu lezilime ngazo ngale siyalizwa lithi lagqila siyalizwa lina lithi lawini kodwa hhayi liyabona phela futhi umkhandlo olehlukanisayo yiwo kumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kuzenzakala konke lokhu uba umhlanga siyabona ukuthi kula bantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha kwadibe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusuka le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo phetho olwadlulayo ayisiyo yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekela izinteni nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemazweni abahamba ngeminyaka eminingi linye sebezaphendula konke lokho selokubona ngani akumeke kwenzeka iminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babadula kulokuzonda manje nxa kulo moya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungakungako
ukuthi kungalumatha okunye okubona khona
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini